naka.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngapi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
UMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inhlelaboya kasozi zaphinda zanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe omhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela uMongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. UMnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane uMnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kweleNgilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. abazali bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture, enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawless ne-corruption phambili. Ukuhlangana no-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu, azoqhubeka abuse njengezanu. Siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho-ke uJohnson asoze babuye la azobusa la, kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho, nje ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha, inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho. Bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo yiwaphi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change. Kuhle lokhiyana, kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababi bekujahe kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture. iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition. iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana. Abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho azabe ekukhulumele ngalo. Yebo kambe ukuvinjelwa kwe-climate change kucakathekile, kodwa isikho kodwa okujakekileyo ebantwini beZimbabwe. Kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane uBaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kahambe ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihloniphe umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANPF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANPF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK. Bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho. Ngasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo, amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo. Inkokheli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, oweBhilithane, umnumzana Boris Johnson loweFrance, umnumzana Emmanuel Macron. Umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyi kusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo, ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi. Ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokhu kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile. Lenhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo. Sibuze umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe lebhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda zanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane, kube nguchifu uMathema, kube nochifu Enkayi. Ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo. Okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe, akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekhulumela ekutshontshweni kwamatshe. Nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu. Okuthiwo nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye, akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo. Njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngulo babo sesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo. Okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one, okwesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre. So uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration, kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala. So uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre, wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum, laye uyakuvumelana lokho.
Iziphi ezinye inhlelo elilazo?
Inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe. Kuyabuyelwa khona lebhalago, kuyabuyelwa esilobela, kuyabuyelwa etsholotsho, kuzayiwela upane, kuzayiwe enkayi, kuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi, kuyafaka amatshe. Kuningi okusenziwa ngeudaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo. Esilobela kufuze kubiselwe litshe latshontshwayo, kufuze kube namakhomemo Morishins, esilobela enkayi elupani echolocho egwanda ePlumtree ejombe elowagwelo. Kunenge indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe, iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani, especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba lelizwi lokuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yeIbhethu likaZulu. Umkhokeli wezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. Unkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuCongress yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxe lokhetho ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko sokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla likhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbo ono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzaphu ukuvotelwa kwami kutshengisele ukuthi abantu imbono yami bayithandile. Ukukhokhela isihlabo bukazaphu singananzela ukukhokhelo obutsha abantu bebesithi uzapho iparty yamaxeko kodwa kathezi ngenxa yosisibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukujengisela ukuthi uzapho sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda besikhuza besincedisa besiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakanwa esesingasanelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzapho lo khona nguzapho ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka-2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokheli obutsha lobo obungenileyo kumele kuhlale phansi buhluze uvumelane usitshengisane lo mkhombandlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini abathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazapho labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izapho ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda ngabantu lokuthi sinjoba kuye babasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zapho angene embusweni
umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu seli kubonile na ukusemaphephandabeni iKroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abaningi umsakazo weZBC uthi kulabaprofita besonto yeJoane Masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo okuyisikhathi sembiko yenu
sarbona sabona lapho uzuto 7 mina abantaba bazekhaya emashumba edibheni umntu okhuluma utanyeli kwanapara ngizobungela lobonani moyo esihlobo same esiduzane lapara ngiqase ngiyele kwani ngiyafika esikotho ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami lonasobala nogogola ansele ngephezu kwelayo ngiqabukanya khona usalizwe kwampana salizwe nyabingelela hlobo sabe sikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube khonini umfundisi wami laye khonapho nyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke hlobo zami sekhaya zimashumi ngizobingela abantu abamngakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni ime ngikhuluma emudanyeli
awubonani msakazi ngiyamakala utarumbela nxa esithi uteacher umakile so angeke uthi wena teacher kabhubhambanisile yikho omunye wathi lapha ezimbabwe icorona yasoze ifike lapha enguminista khonapha esithi yasoze ifike ngabantu abamhlophe uteacher thina sabathola babebhema igwayi babethatha amabhuku abantu babesikolo bedouble sibili bedouble bebhema igwayi so lo muntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo teacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi icorona ngeyabantu abamhlophe khona uzabalungisa unkulunkulu kathi sokubuya udwane wangikhona lo sesitila lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uthitha uyakwanisa ukubhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga istudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukumamela iindaba zezimbabwe sesimamela kuyona istudio 7 ngokuba iziletha chemile ngiyazi ukuthi akukho lula ukungena ku studio 7 ukuthi masenda ama message ngoba sibaningi sifuna ukuletha imibono nesichisekela ukuletha imibono sengathi i studio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama voice abantu bekhuluma lokhana nalokhana isikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko yabe ilethwa ngabantu izinto zabesenzakala kwezindawo abantu zifihlakele so iStudio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bengayengeza leso sikhathi cithe sibe ku 10 minutes abantu beletha ama recording abo sikwazi ukumamela into leni yasiza kakhulu 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 ngibuye ngidlulele laphana kulaba abathi ngama-veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela ngiyabahalalisela ku-birthday yabo le ukuthi babotshwe bayefakwa ejele for ukuthi babuya nezwe wabahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana ilapha kumele bayecelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-election uqeda ukuyina i-opposition wezwakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala eZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ekungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma belethe izikhalazo zabo bebabambe bebabophe bemfisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Salvanani van Studio 7 ngilibingelela ngisematopo emaphisa ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu abangagqitshelwanga kuze kunamuhla ngizwa uTharumbile ekhuluma zaqhuqha ngani angasukela echaya uTendai kanti waye inxa bekhuluma ngezijesu zenotho kumbe nalo wabuye wazokhuluma angatsheli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune yabo imali ilizwe lingamanjani ngemali yamanye amazwe yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlule ukulungisa into zabo sifuna imali eZimbabwe ibekhona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ubugqili sicela ukuthi khona oko kulungisiswe
ni basakazi beStudio 7 labalaleli bonke yami namfu ukukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu ithuchamisa ngiyocela ama-sanctions e-America le-UK kapa iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhulunywa ngoba uchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kho athole khona kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso okuthi aye ama-sanctions uchamisa ngiyowacelayo asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayatshaya ba-adaptwa khona bo siyakuzwa but bona bezanu bayala bathi yama-trick science abantu be-MDC alliance khonapho uzobonela khonapho phakathi kuzanu p f kulabo mama umama beze behlukuluzwe kangaka shiwo hayi into le isiphambili le izanu p f siyehlule shiye mayiyehlule iyehlule izanu iyehlule iyehlule ayiyehlule shiye
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi isithunywa seUnited Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weLesudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlangane losowabo wele China kwele Italy isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. ikhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20. UBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo, abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotela abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba so amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele impela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yilizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerika yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe i-region nge-region kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe eliziveka lona elifuna ukuzitshaya isuka lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapho. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sase ukuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi imali engenadlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban, bakhona kanti esekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile kukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osufanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisikhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kosekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useNgilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso yeIphetho likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa iGugurahundi eBhalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.